uMakhube uyilinde ngamehlo abomvu iCongress, kodwa into ekhona ngeyokuthi kufuze ibe semthethweni ilandela isisekelo sebandla. Isisekelo sebandla sithi iCongress lama timeline awe 8 months. Laba bafuna ukuthi baqamule isisekelo sebandla bayenze iCongress nge 2 months. Okwesibili sibona ngazathi kulokuganga okufuna ukwenzakala lokudlelezela umama uMakhube. Njengoba sibona wonke umember of parliament kumbe ukansila kumbe umeya osekelwe uMakhube exothwa ngi-recall, lokhu sikubona kuyuqilibezela. Sibonile namhlanje kusethuselwa umeya beGweru abe-Red Cliff. Icala labo liyikuthi basekela umama uMakhube, kabasekeli ubaba lo obusayo uMonzura. Uma kuliqinisa ukuthi basekela uThamisa, abantu laba njengokutho kwabo bekufuze sibone ukuqala ukuxothwa ezinkulu zakhona khona ngale koThamisa ezibalisa uJob Skhala, uJoana Mamombe la uDaniel Molekile.
Ye, siyakuzwa Ndlovu Sibili, manje lina lapha linalithini Sibili nxa sikhangela kuya phambili?
So uma uMakhube uthe yena njengoba abantu abamsekelayo sebexothwa, osokusegcekeni ukuthi laye uyalandela, yikho ecele abameli bakhe ukuthi babhale libandla lakhe becela lawo maminisi okuxotha abantu kanye laye. Okungakutsho futhi msakazi ukuthi umama uMakhube kasoke kuphume kubandla le-MDC, njengoba sibonile abanye abaphumayo kubandla beqamule isisekelo sombuso bayayenza abamanye ababandla. Kodwa-ke umama uMakhube lokho emile eyi-MDCT, njalo uzahlala eyi-MDCT, kasoke aphume ku-MDCT. Abantu abaphuma ku-MDCT ngabaqamula isisekelo se-MDCT, abafuna ukuthi bayeqamule isisekelo bezi-Congress nge-2 months kona ku-2 8 months, abaxotha abantu ngelasizathu ngoba ngababasekeli, yibo abantu abaphumayo ku-MDCT, kodwa umama uMakhube uyasala ku-MDCT.